lonyaka besikhangele ukuthi yiwo umnyaka onganintozo obanzi zibalulekile ukuthi i-voters roll yethu ngayilungisiwe i-ballot paper ngayekuthiwa kulungiswe ngendlela. Kodwa nxa kuyukuthi i-alliance ibambene bachutshise uhulumende ukuthi lokhu kulungiswe before i-election, ngibona ngani kungalunga. Bangakwekeli ngoba uyabe usuhamba ususiyazilahla ukuthi hhayi ngiyahamba kuphela ngiyevotelwa kodwa ngizaluza ngoba into sivele zitshekile.
Bathi khona bona bazatshengisela ngomvulo sibile emgwaqweni bekhonona ngakhonokho, kambe kuzasebenza yini ukuthi kungagcina kuguqulwa nguhulumende?
Nxa kutshekile uhulumende kumtshekele kwiyimpambaniso kungasiyo into ayenze ngaboma. Kuzamele alalele izifiso zabantu udemonstrator kwabantu lokhani ukuthi ngenxa ukuthi udemonstrator kwabantu bademonstratele ukuthi asilungise nini izinto zihambe ngendlela, sesidine ngezinto ezingahambi ngendlela sonke isikhathi.
Nxa ukuthi-ke bayenze ngabomo akusuze kulungiseke phela ukhetho soseduze la.
Ungababona besala ukulungisa kumbe besithi hhayi izinto zilungise laba balamanga kusho ukuthi yinto eyenziwe ngabomo. Kodwa nxa kuyinto engenziwanga ngabomo bangalungisa i-voters roll. Abantu sonke vele sivota ngezithupha. So nxa kuyikuthi i-voters roll sithekile ekugcineni sokusho isikhathi sesiphelile, izithupha zethu zikhona, we can still use them kuhamba siyevota.
Kwenziwa kuyini ukuthi kuhlale kuhlupha kangaka khonokho kwenzakala kule Zimbabwe nxa kusenziwa ukhetho?
Singakusho ukuthi ngokweZimbabwe but ngabona luhlango lwepolitics. I-politics zonke zinjalo zitshekile, nakhonapha lapho esikhona kuyatsheka. Kodwa kumele okweZimbabwe kulungisiswe ngoba iminyaka seyaze yaba ngu-37 kanti esiya ku-38 silokhu izinto zitshekile. Khathesi sifuna ukuthi izinto zilunge. Kodwa ukutsheka kwama-voters roll lokhu kutshekile ilizwe yomhlaba wonke, thina sifuna sokwethu kulunge.
Ye, masuku ngacebisa-ke umanyano we-MDC Alliance uphume yini kukhetho lolu kumbe ubambelele phakathi khonapho ungabatshela uthini?
Ayi, mina ngabatshela ukuthi kabafaki pressure uhulumende azalunge. Singalali izinto zize zilunge. Kumele nxa kumele ukuthi silale phandle, silale phandle kuze kulunge, kuze kufikelelela ngalokuvota ngoba nxa bengalungisanga akuvoteki ngoba sebezivelisa phandle. Abantu bazavota njani siphandle?
So kuyasebenza khonoko sibili nxa abantu bengatshayi itoyitoyi bezinto ezinjani?
Uyazi ukuthi nxa singatshayi itoyitoyi sibambene. Nxa kuyikuthi opposition vele i-alliance ile support, sibambe sibili 24/7 kungalalwa, sibe sitshintshana abanye bavuka semgwaqweni. Kumele belungise, kumele izifiso zabantu zisebenze. Singayekeli sikhalale, singajikeli leni. Kumele sifake i-pressure kuze kufike ilanga lolu lokuvota. Sifake i-pressure labafuna ukuyavota bazobehlupha bazavota njani.